VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolesithathu mhlaka 14 Nhlangula 2023, ngokipsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli constitution kalivikela amalungelo abantu sekukomfunzi indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele emela abantu
omela isigaba sezengeza westedale lephalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo elesitizens coalition for change usephikise umnyaka evalelwe entilongweni
ukomithi kalalungelo lokwenza press conference engatshelwanga yi-leadership yeparty yena lilunga le-MDC kukhona ku-standing committee akumelanga yena ezokutshanisa abantu khashana le-ofisi ye-MDC
kuqhamuke umsindo namhla eHarare lapho abeqembu lebandla le-movement for democratic change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora liphambanise umhlangano kasenator Morgan Komiti ukade wenza le ntathele zindaba lokuxokozela lamhla edale lephalamende kulandela okwedulwe yikomiti yeparliamentary legal committee kumbiko othi akula ngoqhoko ezakwenziwa kunhlawulo yalabo abafisa ukuncedisa kukhetho inomination fees zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omela isigaba sezengeza westedale lephalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo elesitizens coalition for change usefikise umnyaka elokhu wavalelwa entilongweni ngonhlangula nyakenye. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye nengcwadi yesicubungula ezombusazwe bakusola kakhulu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uMavis Gama.
Usikala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngesikhathi ekhuluma phezu kokubulawa kwelinye lamalunga awebandla lakhe ele-CCC unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku ngomunye wabalandeli bezanu-PF uPius Jamba Enyatsime omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyinto ebuhlungu kakhulu okwenzakala empilweni kaSikhala.
Ungabala iConstitution chapter 4 lapho ekhumwe ekhuluma khona ngama Bill of Rights amalungelo ayenqaba amalungelo afikela uluntu akuvunyelwa ukubopha umuntu mahlayana njalo umfake ejeli ungamvumeli ukuthi ebhadale imali yesibambiso ukuthiwa ibhela. Silusizi ngoba saxotsha amakhiwa sisithi thina sifuna ukukhululeka sihloniphe ilungelo lomuntu kanti asisaboni umehlukano thine sazalwa ngezikhathi zamakhiwa.
Kodwa esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenzakala kusikhala kuqondile ngoba kumele kulandelwe umthetho. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi okwenzakala kusikhala kuyikwephula ilungelo loluntu.
Into engamukelekanga nakancane kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa kakula justice elizweni leZimbabwe kuyinto eza kwenza ukuthi namazwe omhlaba kade secabanga ukuthi mhlawumbe angadala ubudlelwano obungcono leZimbabwe behlule lobo budlelwano. Kanti-ke kuyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli constitution kalivikela amalungelo abantu alilandeli imithetho sekukomfunzi indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele emela abantu.
Kunje usikhala ugcinwe entolongweni yeChikurubi Maximum Prisons emelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi okudanisayo ukuthi uSikhala ukweze izicelo eziningi zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail kodwa imithethwandaba imalela iketha ukuba athonisiswe evalelwe hatshi evela emzini wakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lokuxoxela namhla edala lePhalamende eHarare kulandela okwethulwe yiCommittee ebona ngezemithetho yePhalamentary Legal Committee ebike ukuthi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo inomination phase labo abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka eZimbabwe. Abaphikisayo bazonde okumangalisayo besithi kuyamangalisa ukuba iCommittee le ivumelane lokwethulwa yiZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ka-2022 ukuba ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli kumele akhokhe inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars. Labo abafisa ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende bazakhokha inkulungwane 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla eliphikisayo LCCC utshele idale le-House of Assembly ukuba iParliamentary Legal Committee kumele itshele uZulu ukuba yindaba isekela inhlawulo le. Kodwa umnumzana Pupula Itogarepi webandla lezanu PF uthi bekuvele kungasoze kusebenze ukuba kuguqulwe inhlawulo le sokubekwe usuku lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Idale le-Constitutional Court lathi kumele idale lePhalamende lihlolisise inhlawulo yokhetho oluzayo. ELeZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Uqhamuke umsindo omangalisayo namhla eHarare okulabe iqembu lebandla leMovement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Muzora abaphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiji okade ewenza le ntathelo ezindaba eMedia Center. Abe-MDC bebesithi uKomiji akalamandla okwenza imihlangano yalolu hlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lo uKomiji uveze ukuthi nguye osekhokhela leli bandla njalo selizakwaziwa ngegama lokuthi United Movement for Democratic Change okulibizo athi lihambisana lemibono yabasunguli balo. Obekhokhela iqembu le-MDC ekaMonzora umnumzana Boaz Bangamiso ulandisele intatheli zindaba ukuthi kungani bethethe leli nyathelo.
Ngibuye lapha uzotshela abantu ukuthi konke kade kukhulunywa ngu-Morgan Komiji. That his character, he is the Adonijah of today, he is the Absalom of today, he is the Haman of today. U-Komiji kalalungelo lokwenza press conference engatshelwanga leadership party. Yena yilunga le-MDC. Yena ukhona ku-standing committee. Akumelanga yena ebuye ezokutshanisa abantu away from the khashana le-ofisi ye-MDC.
UKomiji oqale umhlangano wakhe ngokuxolisa kuZulu ethi sebethatha leli nyathelo ngokunanzelela ukuthi ibandla eliphikisayo selaphambuka kulokho okwakujongwe ngabasunguli balo abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai, Gibson Sibanda, Love Mo Matongo labanye esole okwenziwe liqula likaMangamiso.
I come here not to talk about Douglas Monzora, my brother Mzuri, or anyone. No, Mr. No. I had come here to outline the vision I have. The right I have as Morgan Komiji, the belief that I have I can do opposition politics, I can lead the new outfit of the opposition struggle.
Veninazanga uza kuluma ngo Douglas Monzora, alias Mzuri, loba ngubani, uNelson Chamisa, hachi. Bengize ukuzochaza ngombono engilawo ilungelo engilalo mina njengomorgan komiti engikholwa ukuthi ngingenelisa ukukhokhela amaqembu ezombusazwe aphikisayo.
Ocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalisi ukwenzakale lamhla ngoba kungumkhuba wabamabandla ezombusazwe ukubangisana izikhundla.
Into le ivela kuntsha ngokungakhala even from kuzabu izabu bathi besalibeli babona sewuphuma izani izani salibeli unjawani ngisithola wabona umgabe sebemtshaya ikhu umgabe esalibeli wabona umnankakho wasemtshaya ikhu bonke laba bantu babethatha umbuso ngokungekho kuma-election party babethatha ngokuhluthula so le opposition layo ngabantwana bezani bona abalapha i-politics bazifunde bezibona kuzani lokho berepeata into efana nayo lokho berepeat into efana nayo so sokusegazini okuyinto kwakhona ukuthi uleader umkhokhelweni uma zingasazwisani laye alisebenzisa ama-institution liyahluthuna lizokhuluma kuma-press conference.
Ukomichi uphume kule indawo esebalekiswa ngabezomvikela bohlangothi lwakhe. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu sokusitsho ukuthi ukomichi labanye bakhe abe-United Movement for Democratic Change sebehlubuke ku-MDC ekhokhelwa nguMonzora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezilwela ukuthi lengezwe inani labesifazana ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe zisithi sokusiba lokukhanya eZimbabwe kulandelwa ukufakwa komthetho ozabona kungena omama abalitshumi ezikhundleni zombusazwe. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eHaveron kuyonale inyanga. Kubika uMqondisi Dube.
Emhlanganweni oqoqwe abenhlanganiso ebona ukukhuthaza omama ukuthi bangene kwezombusazwe e-Women in Politics Participation, EWPP, abesifazane abaphuma emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika bahlaziye inkinga abahlangana lazo uma bezama ukukhankasela ukhetho. UNkosazana Sifiso Sami Dube wenhlanganiso ye-WPPP uthi inhloso yomhlangano lo kube kuyikudinga indlela omama abangaphatheka ngazo kwezombusazwe kungela mgoqo efanele zamasiko, ukuswelakala kwemali kanye lokukhandelwa phansi.
Bekuwumhlangano wama-countries amaningi, amazwe amaningi, befundisana, bencedisana ukuthi bathuthuke njengabomama abaku-leadership.
UDube uthi uma kukhangelwa kwele Zimbabwe akukubi kangako ngoba sekulomthetho othi izihlalo ezilitshumi lantathu ekhulwini i-30% kukhetho kumele zibekelwe omama noma nje evuma ukuthi lokhe kunzima kwabesifazane.
Kunzima ukukontesta ama-elections but kule nhlanganiso eziningi esezifundisa omama endabeni zokukhokhela ilizwe, endabeni zokukhokhela amawadi, endabeni zokukhokhela ama-constituencies atshiyetshiyeneyo. So asingeke sithi all hope is lost in Zimbabwe, sikhangelele ukuthi sizabona omama abaningi bethuthuka bethatha izihlalo zokweze-leadership local government kuparlament la andisthemba lo mongameli welizwe uzabakhetha ukuthi kube ngamaminister.
UNkosazana Idirai Ishe Dongo okade kumhlangano lo utshele iStudio 7 ukuthi omama bonke nje babhekane lobunzima uma befisa ukuba lesikhundla kwezopolitiki.
We still have got some other communities that still believe that a woman cannot be a good leader.
Lokho esilabo abacabanga ukuthi umama angeke akhokhele ngendlela isizwe sethu esime ngayo. Njalo kulodaba lwezokholo lapha abantu abathi umuntu oyindoda nguye kuphela kumele abe yinhloko.
Njalo uDongo uthi omama abakumabandla aphikisayo babhekana lobunzima oba bavumi inhlelo basiphiwa nguhulumende ongaphansi kwebandla leZANU-PF.
From the opposition they've got no access. It's unlike the women from the ruling party. They've got a lot of access because they already accepted the programs that comes with the government. It's unlike the opposition.
Abafinyeleli ezinye inhlelo akufani labaphuma kubandla elibusayo. Abebandla elibusayo bayavuma inhlelo zikahulumende, kukanti abaphuma kwamabandla aphikisayo abahambelani lazo.
Umgcinisihlalo wentsha yebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change koBulawayo, uNkosazana Silenkosi Moyo, uyawuphikisa umbono kaDongo.
Inhlelo zangkhona zibuya ngesikhathi sokukhampeno, kubu zibuya ngesikhathi sokumele kuvotwe, okuyikuthi thina njengebandla eliphikisayo kunzima ukubana okuningi kwakhona sihambisane lakho, ngoba siyabe sibona ingani iba qembe elibusayo livele liyazikhankasela lona.
noma nje umhlangano lo unqome eLizimbabwe ngemizamo yokufaka abesifazane ezikhundleni zombusazwe ngemva kokhetho kulokukhathazeka ukuthi amanye amazwe ikakhulu angezansi kwezwekazi le-Afrika inombolo ziyazisehla. Kodwa abesifazane baphume kulomhlangano belomdlandla wokuthi basekelane ukuze babone inani labo abalezikhundla kwezombusazwe likhuphuka. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisaron kwele Botswana.
Sizokhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wokuba ngumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump umise phambi komthethwandaba kamantshi edolobheni leMiami izolo esetheswa amacala akhe okusemthethweni. Utshelwe edale ukuthi wephula umthetho wokuphuma nengwalo zemfihlo kahulumende ekusukeni kwakhe esigodlweni esewhite house emaphethelweni wombuso wakhe, njalo wavimba abazomvikela ukuthi bazithole lezongwalo. Uyawalandula amacala awetheswayo. Umongameli Joseph Biden uhlangane lo nobhala jikelele umanyano weNigel uMnumzana Jens Stoltenberg, umtshele ukuba ele Ukraine lilwisana kanzima ukuzivikela ekuhlaselweni elikwenziwa ngele Russia. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Thenjiwe Sibanda osebenza kunhlanganiso kaZulu yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngi-secretary ye-Zimbabwe Community in South Africa, that is assisting abantu ngento nje eziningi, abantu bakithi, sizwe sakithi, paperwork, ama-documents. So uye-ke uThenjiwe lokukhuluma naye.
Kuyini okwakwenziwa kungena kuhlanganiso leyo, njalo kunjani ukusebenza labantu?
Ya, mina okwangenziwa kungena kule nhlanganiso yi-passion enginayo for abantu. Ya, njalo esikhathini esiningi sinanzelela ukuthi abantu bakithi basuke bengabi lalo ulwazi entweni ezithize, ubabone ukuthi bathwala nzima, and that is end of the day bagcina besiba vulnerable kwabanye abantu ukuthi bagcina bebayuza, bebathathela izimali ngezinye izizathu ezingekho necessary. So I feel ukuthi ngepassion enginayo ngingasiza isizwe sakithi ngalokho, and then yiyo into futhi yangenza ngahlanganyela lale nhlanganiso le eZimbabwe Community in South Africa.
Singathi-ke nxa abantu bebuya khonapho ugcina ubajayela, ugcina ubebazi, kunjani ukuba nginobhala khonapho kumbe ngithi usekudala kunjani?
Yes, abantu ugcina ubajwayela. Khona kakukho lula ukusebenza ngabantu, akukho lula because ma usebenza ngabantu uhlangana nama-characters achiyeneyo. Uhlangana nama-characters achiyeneyo, amanye they will be understanding, abanye njalo they will be difficult, but njengomuntu lo oba nepassion nomuntu kufanele abantu uba understand ukuthi lowu okay maye buya ngale ndlela ngizomhengela ngale ndlela, lo muntu oza ngale ndlela ngimhengela ngale ndlela. So kudinga ukusebenza ngomuntu, kudinga ukuthi umbekezelehle, umunderstande futhi ukuthi omunye ubuya kuwe ene-frustration, omunye ene-stress. So wena ngokusebenza nabantu kufanele uzehlise ubuye ku-situation, kubuye kule position akiyo lo muntu lo ukuze ukwazi ukuthi umunderstande nenden umsize at the end of the day.
Ye, kulesi sikhathi lapho othi wakuwabambeka khona akusitshela ukuthi kungabe kwakutheni umuntu ebuya esengani kenzi kahle kwathi nidini ngamafitshane khona.
Yes, hayi isikhathi eziningi uyakuthola khona lokho, uyakuthola ebantwini, but nakhona-ke njengoba ngisitsho ukuthi ezinye izinto uyazibekezelela uzehlise. Ya, hhayi ukuthukwa siyakuthola izikhathi eziningi, umuntu uyabona usiza but anga-appreciate, ekugcineni kwelanga uzokukhuluma kabi, akhuluma amanye amagama nawo ozwayo ukuthi asoza kuhlale kahle. Ya, so into ezinjalo uma usebenza ngomphakathi, ya, you tend nje ukuthi uginye ilitye and focus emsebenzini wena ozikhethele ukuthi uwenzele for umphakathi.
Ye, nxa ke susuka khona emsebenzini susiya ngekhaya kulabantwana kulabobaba, ufika njani khona ngale nxa ukuthi ukhathele kumbe usenza uyafika upheka kumbe ufika usenza?
Yes, ukupheka ngiyafika, ngiyapheka. I still take care of yama house chores, like any other person. Yeah, ngiyayenza ngiyafika ngiyaphika mangikhathele then yeah. I think if family yami now understands umsebenzi engiwenzayo and at the end of the day nabo futhi bayakubona bayaku-understand. Sometimes siyasebenza okokuthi at the end of the day ayikho into ebambekayo njengemali ukuthi sisebenzele imali, but khonokho esiyabe sithe sakuthola kulabo ababethe babonga yikho lokho esikwenzayo. Asibhekeleli ukuthi kube neholo or kanjani ngoba sikhethile ukuthi sizobe sisiza umphakathi.
Unkosazana Thenjiwe Sibanda, ukuhlanganiswa yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg kule South Africa. Umangoye ubikwa eselala eziko kweminye imizi yesiqinjini seMatopo eMatoreni South. Izakhamizi zikhala ngokuthi zibhekana nendlala enkulu lonyaka kulandela ongani kahle kwezulu okungabe kudalwa yikuguquka komkhathi, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Iningi labalima ekupheleni komnyaka bathi izilimo zabulala izulu, elaba liningi okudlulisileyo latotisa. Kwathi abalime emuva ekuqaleni komnyaka wonalo izilimo zabo zatha ngokuhamba kwezulu, izilimo zingavuthwa. Umnumzana Siphambano Ndiweni uthi isimo sibi ngoba okuncane abavunileyo sokuphelile.
Andimile so kwatsha kwa izulu laba liningi kwatota, abe sengiyaphinda futhi ngoJanuwari. Ngojanuwari wakhona izulu laphela kwavele kwatsha, so lapha vele asika ngisho into yokudla lapho ekhangazi abantu bazofa indlala kulo nyaka.
Umnumzana Jethro Ngwenya uthi emangweni wakhe lapho indlala yodwa.
Isifundala lapha sikhanya ngoludubo lwendlala. Izifuyo amanzi asekhatshana, kusela amadama, kusela amanzi. Indlala isifuyo sesidla katshana, lokudla kwakhona vela kusika, kusela tshana. Lokudla kwakula kudla, kwemasimini akula lutho. Sesithenga njengedrobheni impuphu le. Sithiwa lutho lapha, lokusebenza sisebenzi.
Iningi alikaphiwa ukudla nguhulumende kumbe izinhlanganiso ezizimele zodwa ezinceda abaswelayo. Ugogo Melody Nzuza uhlala esigabeni seFumugwe njalo ngumfelokazi.
Ngihlala nabazukulu abathathu. Ngumfelwakazi emasimini lonyaka sitholanga lutho, akuvunekanga kuhle, njalo abe-social welfare akula abasincedisa ngakho. Ngangathola abantu abangancedisa like i-social welfare cause angikwanisi ukuthi ngiphandele abantwana, nokusebenza ngasakwanisi sengikhule kakhulu.
Zikhona ezinye zakamizi ezivune okuzwayo kwezinye izigaba zeMatopo njengomnumzana Michael Dewa.
Nalo nyaka ngivunile, yikho ngivunile nje, hayi izulu libe khona lo nyaka, libe khona sibili singazi kwezinye indawo, kodwa kimi hayi libe khona ngoba ngizuzile. Asake mbona ukuthi angaphuma lapha kungakwaniseka kumbe 30 kumbe 20 angikwazi nje ukuba kusangumuntu.
Esigabeni semncwazini izakhamizi zikhala ngamanzi, idamu lapho ezikha khona lokunatha izifuyo selisoma amanzi. Umnumzana Ernest Mpofu uthi idamu selitshabalala.
Selagcwa lihlabathi kakhulu, alisabambi amanzi. Kusiya kubo-August September siyabe sesithwele nzima kungasela amanzi. Okunatha abantu banatha khona pha edamu lenkulu. Iminyaka ephelileyo besingakabi lezikotsho futhi idamu leli lalingani lisabamba-bamba amanzi. Mina ngiloko ngifikileyo idamu liqalisa ukutsha iminyaka ophelileyo. Eminyakeni lapha belingatshi, loba belisitsha bekusiba ngcono, bekusiba le mthombothombo phakathi lapho abantu begebhela imithombo yokuthi kunathwa amanzi. Ngibe ngifisa ukuthi alubani idamu leli lingatholwa ukuthi ngesikhathi sebusika lapha kutshwe inhlabathi yonke le phakathi lapha ukuze nxa amanzi esiza abambeke kwesikhathanyana esidingi.
Umeli waMatopo North edala lephalamende njalo ngumsekeli kamphathi intambo yezemfundo yeprimary lesecondary education umnumzana Edgar Moyo uthi limqotho ezinye zakamizi zalumhlubulo zibhekane lendlala embi lonyaka, njalo ukhuthaza abavune kuhle ukuthi basize abanye babo abangatholanga.
Engakutshoyo ukuthi kukabili, bakhona abadobhileyo, bakhona njalo abasweleyo. Izindawo lapha abantu abaswele khona kwenziwe ikakhulu ukuthi izindaba zaba lezulu eliningi, amanzi agcwala abulala izilimo. Kukanti njalo kwaba lezinye indawo ezabaphakathi laphakathi ngezulu, kwenza abantu badobhadobha sibili kwaba kuhle kwaba njalo njalo futhi okunye kwaya ngesikhathi umuntu ayelime ngaso engakuxwayisa ukuthi abantu bakithi asinsizane asincedisane indiza lusondiza laba abanye abangazuzanga labo benze njalo kungabi lo muntu ozabulawa yindlala
njengoba sowuphakathi laphakathi komnyaka indlala isibhahile isikhathi sezulu sisekhatshana izakhamizi eziningi zithi sezikhangelele kuhulumende lakunhlanganiso ezisiza uzulu ukuthi zibakhumbule ngalesi sikhathi ngiyimelesizwe seven amatopo igabrangu yeza Jesus Banda.
Yes, lo ndaba linjani khona ngapho ke liyasizwa khona lapho siphuma ke e Voice of America e Washington DC. Siyabona njalo ukuthi kulabanye abantu abasilobela okuningi kakhulu ku Facebook page yethu eviyo indebele. Liqhubeke likwenza ngoba ikho phela esilenzela khona. So siyakwazi ukuthi namhlanje bekulabantu ngathi bekhangela ukuthi kwenzakalani. So kulabantu ke abayi 200 abadabuka kwele South Africa abangani benza izimanga. Kula ngalokho le Canada ama firefighters. So ke sike sibone ke okunye esingabe silakho inkayi khona ngale kulo ngihlupho olukhulu kule nyamazana zasendle ake sizwe kubika kubathaba Dlamini.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende lePuzimili zithi izivaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi vuye ukusendla ama kwale sithule nje ukuthi ayisibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwama sengithotha izimvu zami zisabane lezinye ezithile ezinye ezithile. Ngase ngithola ukuthi hayi zonke isithile kazawo. Kathi ngasemalte kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limwazi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zilithothane. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lezi achabisa ukuthi umgwaqo. Ngase ngithola umgogodlane kuncane. Okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sengidinga ngadinga. Wathi lenye inqama. Yadla umsila engancane yankulu wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi mhlawumbe engingaze ngagcina ngiyiqedisa.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengibhelelwe ngamazinyane. Ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlele ukuthi sifuye. Kutshala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele eGwamba khonale. Lapha zange sibe lazo siyamangala. La makhanka abemalutshwane la. Kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapasa. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibambe imbuzi ngiyathenga igokoko ngidlele abantu.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku. Lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ebuthathe nje ukuthi ngokuyinja kathi yimpisi then umuntu sokumlimazeloko sokumbulele. Ube ngibone ngani abantu kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona laba abantu or even le police. Ukuthi khona abantu bona labo ama-department labo abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni.
Yes, siyabonga kakhulu ke nokuthaba khona ngapho ke inkayi. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngenjabulo ngumthembu kuthemba uGibbs Dube. Lilale.